baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo kungomvulo mhla ka 22 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
okwenzakalayo lapha mnumzane ngikhona ukuyana okwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalane lelinye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwezanu-p f esithe yangazwani labaphezulu.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo.
Ngizathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali abayisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethendaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba lokuphikisa umthelo wokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Lamhlanje sisungula imfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele i-breast cancer. Sizaqhubeka ngalimfundiso kuze kuyefika ngolwesihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank namuhla limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emisebenzini yenkohlakalo. Iziphathamandla lezi zivalisa umnumzana Mirirai Chiremba, uNomeni Mataruka, uGresham Muradzikwa, lo-Ajinandava Saburi. Osibalukhulu walelibhanga umnumzana John Mangutka uthi abomthetho bazaluxwayisisa lolu daba andubana uzulu aziswe okunengi. Okumiswa kwabane laba kuze ngemva kokuchaywa kwabo izolo ngosandakhethwa ukuthi ukuba yisikhulumeli sogatsha lwezemali umnumzana A.C. Lumumba. Ulumumba uthe abane laba bakhipha imali yamabhondi ngudlu e-Reserve Bank of Zimbabwe beyipha osiphatheleni ukuthi bathenge idola lemelika emkambo womkoto babe sebeyifaka ezikhwameni zabo. Sixhume ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Kusona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassie Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabemihle uthi kulohulumende kwele Zimbabwe. Kanti kuhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangelamagama asemphakathini yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho nxa ubona uLumumba esenza njalo kutho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance okwedlula uGovernor we-Reserve Bank and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe hhayi labeli babonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwo umbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezipoko abantu ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
kutsho njalo kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumuntu uyaphakanyiswa abeke kusonisana isihlalo imfundo yakhe kayazakali izenzo zakhe ezinhle kazazakali kuthi ukuthi waziwa njalo wazakala kukubonabo abaphethe iintambo zombuso
singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kamnankagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
ngabe uhulumende kamnankagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo ngabe yena umnankagwa ngokwakhe uyama ukubusa ngobani inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo layo yaziwa ngaye nabaningi asebenza labo abasesandleni sakhe sokudla okwenzakalayo lapha mnumzane ukhona ukuyana okwakudala okwe-factionalism ungathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalanelelinye iqembu kumbe lo munye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwiZANU-P F esithe yangazwani labaphezulu akukho okunye bajeziselwa nje kuphela ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo kwakathesi and kuningi okusazobonakala okunjalo
umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela esejohannesburg kwele south africa ubuhuquluzi obetheswa iziphathamandla zereserve bank of zimbabwe lobu buvezwe ngulumumba izolo ekhuluma enkundleni yefacebook ugibson bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokho nxa kuliqiniso kumele babothe laba abantu ngakwelinye icele abatsha beZANU-P F bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu uLumumba uthi umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye laweCentral Intelligence Organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhaka le-RBZ ukubamba izigigamkhuba ezibhatheka kunkohlakalo lokuthengiselana imali emkambo omnyama. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni ikakhulu eyakwamanye amazwe kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithenga beyithengisela ngentengo ephezulu. Umnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba eziqila uZulu ovele ezidubekela.
Uhulumende vele aphumele egcekeni ukuthi yikho sibili osofenzakala emthethweni nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala kumele labo bantu babotshwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uLumumba ngaphunga ukuzikhulumela ngokusuka ekhanda lakhe.
Kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuZANU-P F uPupura Itogarepi wethule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacathengelwa ukuthi batshontsha imali e-RBZ besiya emkambo omnyama. Uthe lobo bugqili buyisitha selizwe ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba limsebenzi emibi kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba naleli nyathelo ikakhulu kulandela ukuqhatshwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama labo abacathenayo ukuthi yibo abatshontsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ bathe lokhu akusikho kwakuqala uhulumende kamnankagwa esibhaba ufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali kodwa besekusiba segcikeni ukuthi bekuyindlela yokuyangisa izitha zakhe. Ngomnyaka odlileyo uMnankagwa waveza amabizo alabo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe kodwa kwabasobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe njalo akula ngitsho lo yedwa wabotshwayo. Umnumzana Albert Sibayisakamuzi seHarare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseleni umlotho welizwe.
Udaba lokuthi amalungu afana labo CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo omkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu sephelelwe ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazele kakhulu ngokuqhatshwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethulwa kwembiko kugatsha lwezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. iningi labantu lithi lumsebenzi bekumele wenziwe ngabogatsha lukahulumende lokuthula kombiko lokusakaza. UNomumba waxosha ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathi ntambo walolu gatsha umnumzana Patrick Joao. Kusenjalo kudaba esithanda kuluthola, umnumzana John Mangushka, yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirai Chiremba, uNomen Mataruka, Gresham Murazikwa, loAzintawana Saburi sebemise umsebenzi kulandela ukucathakelwa ukubana basebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. Umnumzana Mangushka uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukisela mhla ka-22 umfumfu, kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele, belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930-6040-15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi udaba olukhwezwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Mfundo Mlilo olokuphikisa umthelo wesilinganiso sokubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo olungathethwa ngokuphangisa. Umlilo ufikise udaba lolu enkantolo ngeviki edluleyo emelwa ngomnumzana Tendai Biti oyinhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lanxa umlilo esithi udanile ngesinqomo somthethwandaba, uthi uBiti ubuyelile njalo enkantolo lamhlanje wacela ukuthi udaba lolu luthethwe ngesikhathi esifakelwa wonke amanye amacala.
Silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethwandaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhoti ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Lomthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ukuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kolokhokhwa yikho-cash, ngoba zathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe kakula mali kube sengathi yi-cash. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kukikho-cash kumbe kubo-teller-cash ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction ye-cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1000 sokumele ubhadale i-$20, so imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhonona njalo bayahlukumezeka, kodwa ngabala enye indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithola ukuthi futhi lumthelo kawukho emthetheni ngoba wabizwa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho uminjani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
uzathola ukuthi ngathi kula shortage amaningi izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona mbesathe kuma black market zitholakala zedula ungakhala ukuthi like iporridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge $3 $0.50 khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali litholakala ku black market lithengiswa ngama $8 $10 i-cooking oil kayitholakali ezitolo lapho etholakala khona litholakala 1-1 ngathi kula ma-queues amaningi xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market itholakala kwa-$10 kodwa imirholo yabantu ngayikakhwezwa ngurhulumente kumangathi amakhampani ngayikakhwezi imirholo yabantu.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare esifuna umthelo okubili ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali wesulwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende usebonile ukuthi kulehlekana labo somabhizimusi bemanyene leziphathamandla zebandla lakhe leZANU-PF abatshotshozela umkambo wensitha lokuswelakala kwempahla ezitolo. Umnangagwa uthi ngalokho usezabumba imithetho eza kwenza kube lukhuni ukuthi ukuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha lokukhwezwa amahlayana kwempahla ezitolo. Kodwa uzaphumelela na? Lo ngumbuzo esiwubuze isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa.
Kuyadanisa ukuthi abadala laba abafundi ngesikhiwa sithi experience is the best teacher. Umgabe lo Mnangagwa bahlale 38 years bandawonye, yikho ke uma sigxanguza sesenza khonokho okwenziwa ngu-former president ubaba Robert Mugabe, kutshengisa ukuthi kakulani ngokubukela phambili, akula development. Into yokuqala yikuhlalisana kahle njengabantu beZimbabwe, phinde sihlalisane kuhle lelizwe jikelele esingathi international community. Sesuka lapho sizaqalisa ukusebenza njengabantu sivuselela i-industry le-commerce. Okwakhathesi akula production, akusela ntuthu ziyathunga kobulawayo lamanye amadorobho. Ungaswelakala i-production, bangaze bafaka ama-price control, kuzakwenza ukuthi izinto ziswelakale ezitolo lama-shelfini. I-price control ayizange vele isebenze lutho. I-demand and supply kwi-economics yiyo enza konokho ukuthi izinto ziphele mbe zibe zibitshwane.
Manje wena ngombono wakho ubona ngani kumele kwenziweni?
Ngabe ngiyabalethuba, ngabe ngiyatshela uMnangagwa the cabinet yakhe lo minister lo mutsha embona ngani bazamxotsha ngoba uzama ngamandla wonke ukuthi iZANU-PF yona ingangeni kwipolitical bazamxotsha njengonkosana moya. Abacebisa ngithi akuqale kuzanwane i-MDC leZANU bangahlansi balungise i-confidence yabantu abafuna ukuzafaka imoto lapho abantu benze okuthiwa i-investment lama-factory aqalise ukuba khona le-railway system isebenze. Konke khathesi kobulawayo kunje abantu abalangitshela amafutha okupheka bayahlupheka, izimoto zigcwele imigwaqo 4 to 7 kilometers, khonapho abantu bahamba ngenyawo akula lutho. Kanti i-price control yize.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla elokudla eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka usonakala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umthethwandaba we-Constitutional Council kwele Cameroon usunqume ukuba umongameli Paul Biya unqobile kukhetho olwenziwe mhlaka 7 kuyona le inyanga ngemva kokuhluza udaba olukhwezwe kuleli dale ngabamabandla aphikisayo. Abebandla lama-Democrats khonapha eMelika bathi balithemba lokuba lonyaka kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende bazanqoba babe banengi kuleli dale ukuze benelise ukumelana lo mongameli Donald Trump lapho bebona ephambanisa. Inyanga kamfumfu inyanga eyabekelwa ukuthi ibe ngeyomkhankaso wemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yevele umhlaba wonke jikelele we-Breast Cancer Awareness Month. Le yimvukuzane ehlasela kakhulu omama lanxa nje itholakala kuhlekana labobaba. Imvukuzane le ihlasela kakhulu omama asebele minyaka engamachumi amane loba ilakho ukuhlasela abale minyaka ephansi kwale. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Inyanga kamfumfu inyanga yomkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Limvukuzane itholakala ngendlela ezehlukeneyo. Kodwa ukuqala okumele kwenziwe ikunanzelela ikakhulu nxa isike yaba khona emulini ngoba ngezikhathi eziningi itholakala ngosendo. Abenhlanganiso ye-Island Hospice kobulawayo bakhangela abantu abahlaselwe yimikhuhlane yemvukuzane leminye imikhuhlane. Usister Nyathi osebenzela inhlanganiso le uchasisa ngokuthi imvukuzane le ihlasela abantu kanjani lalokhu abamele bekukhangelele.
Imvukuzane eyebele ijayeleke kakhulu ukuthi izuzakale ebantwini abaleminyaka phose eyi-40 years kusiya phezulu, kungatsho ukuthi abangaphansi kabayitholi. Into enye esithanda ukuthi abantu bayinanzeleke ukuthi imvukuzane yebele iyabamba abantu kumbe iyatholakala ebantwini ngosendo. Ungananzeli ukuthi kulo muntu oseke wagula i-breast cancer emolini ukutsho ukuthi la kumele unanzelele ukuthi uhlolwe masinyane ngesikhathi njalo uthatha amanyathelo awokuthi welatshwe.
Usister Nyathi uqhubeke ethi abaphangisa ukuthomba kanye labomama asebama ukulandela yibo abasengozini enkulu yokuhlaselwa yimvukuzane yevele. Ukudla lakho kulakho ukufaka umuntu engozini zemvukuzane.
Enye into futhi ejayelekileyo ukuba izindlela ezokuthi sinanzele ukuthi umuntu angaba le-breast cancer ngabantu abaqalisa ukuthi bathombe besele minyaka emlutshwana ikakhulu ungakafikisi iminyaka engu-12 kumbe nxa usungena esikhathini sokuthi ume esithi yi-menopause i-55 years. After 55 years usule ndlela yokuthi i-breast cancer ingakujwayela. Bese sinanzela futhi ukuthi lasekudleni la kumbe inyama elamafutha kakhulu iyaku-expose iyenza ukuthi i-breast cancer layo ikunamathele. Labantu abanathayo labantu ababhemayo konke khona lokho sithi aluba kuyenza aluba abantu bayazigcina bezi benganathi njalo bengabhemi.
Usister Ndlovulayo owe-Island Hospice uthi imvukuzane le izibonakalisa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuqubuka kanye lemithambo yegazi yebeleni. Uthi kuqakathekile ukuthi umuntu ezazi isimo sakhe khona ezananzelela nxa engabe eselawo lumkhuhlane.
Njengomama kumele ubezazi ukuthi amabele ami njani ngoba yikho lapho kuqala khona utshintsho. Ungabona ubukhulu bayo sobutshintshile, the shape, lombala waso. Ungabona kusiba lamadimpu lokhu izifoto ezinjengalezi eziphuma esihlathini ebeleni lalapho kumunya khona umntwana. Ungabona sokule mithambo yegazi echiyeneyo ephuma ebeleni ungabonakala nje irush amaqhubu amanyathile angajwayelekanga ingono ungabona sezidonseke yabuyela phakathi kwesikhathi nxa uzibamba uyathola ukuthi sokulaqhubu elinye elingajwayelekanga eliqatha oli elingabe liqinile kwesikhathi leli qhubu lingabe lihamba hamba nxa ulibamba kumbe limile li nxa uthi uyakhama ibele engonweni ungabona kuphuma igazi kumbe kuphuma amanzi angajwayelekanga amanye amanzi alobomvu ungabona kumbe kuphuma isilonda ebeleni kumbe duze lengono ungabona njalo ngaphansi kwekhwapha ususiba lembilaphi ezingajwayelekanga eziqatha ezibuhlungu kwesinye isikhathi nxa uzibamba
egqiba usister Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi umuntu aphange ukuyazibika ezibhedlela ayethola ukwelatshwa Kuqakathekile ukuthola usekelo kwabemuli lokuthi umuntu agijimele ukwelatshwa.
Ukuthi nxa usutholileke ukuthi ule breast cancer kumbe uleqhubu ebeleni kumbe ibele lakho seliguqukile selitshintshile seligula selibuhlungu selivuvukile. Kumele ukuthi ugijime uye kwabezempilo. Nxa kule clinic eduzane hambe clinic uyezibika. Uthi kulento engakuchelesisiyo ngebele lakho.
Imvukuzane le ilakho ukuthi ingayekela ukuthathelwa amanyathelo kusesemasinya icine isimemetheka emzimbeni kugcine kusiba nzima ukuyelapha kodwa konke lokhu kungavikeleka nxa ingaphangiselwa ukubonakala. Obaba bona labo balakho ukubanjwa yile mvukuzane lanxa ukutholakala kubo kunganeno kulabesifazane. Wonke umuntu kumele ahlale ezihlolisisa ukuthi umi njani emabeleni ukwenzela ukuthi aphange ayibone nxa ingathi isimhlasele. Ngalinyanga yonke umkhankaso wemfundiso yokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele uyaphambili njalo kukhuthazwa ingqingubani ukuthi ayehlolwa ukuze kuphephiswe imphefumulo. Imizamo yokuthola inani labantu ababulawa yilo mkhuhlane eZimbabwe yehlule ngoba odokotela bempilo bethi kumele bethole amanani lawo esigodlweni seHarare. Kodwa ugwalo olweZimbabwe National Cancer Strategy 2013-2018 luthi imvukuzane yebele ibulala abantu abalichumi lanye ekhulwini 11%. Ilizwe leZimbabwe selilazo iziqondiso zokulimukisa uzulu emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane webele ezibhedlela zikahulumende kodwa leyi milutshwane kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile ele Kubeke lilalela balalela bathandekayo kuze kuyefika ngolwesihlanu lapho esizaqhubeka silethulela khona imfundiso ngomkhuhlane we-breast cancer. Malaba ndox malax waunganani ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili Ipanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank lamhlanje limise umsebenzi iziphathamandla zalo ezine ezicatshangelwa ukuthi ziphatheka emsebenzini yenkohlakalo. Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokuphikisa umthelo okubile ekhulwini osanda kwethulwa ngumphathintambo wezemali kayisilo daba oluphuthumayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.